angizwile nje ukuthi umuntu okhuluma esephelile imbono ongelamazane wanganceda ilizwe ngoba yena uthi ibhondi ingcono kulama-regional currencies lakho. Kodwa-ke nxa usubuza ukuthi lanxa irandi liyi-1 is to 14 point something ku-US dollar kambe abahola imali encane e-South Africa bahola amaranzi amangaki, njalo ukudla lamanye nje ama-services ame njani intengo yayo compared to Zimbabwe. Uzathola ukuthi eZimbabwe ke imali yebo kambe kuyathiwa i-1 is to 6, 1 is to 8 le-US dollar ibhondi leyo. Kodwa izinto ziyadura ngoba abazithege ngebhondi, bazithega ngephrayisi ye-US dollar. Yikho ukukhuluma kwamnangagwa ukhulume nje njengesothamlilo esivela khathana le esingaziyo i-economy ukuthi isebenza njani. Kuyatshengisela ukuthi abantu ke bona ababakhokhelayo kabayazi into abayenzayo ngoba usilinganiso asenzileyo akuhambelani lalokho okwenzakalayo ke ku-ground.
Ngokuzwa kwakho amazwi kamnangagwa, ubona ungani ngumuntu othembisayo yini ukuthi kungaba lobungcono, kumbe ngumuntu kade phonga ukukhuluma nje umothi isikhathi?
Umuntu ophonga ukukhuluma ngoba amacebo uvele kabalawo abantu be-ZANU-PF. Kabala cebo, kabala ndlela ukuthi i-economy le bangayivuselela njani. Ebekhuluma nje echitha isikhathi, yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi hayi ibhondi lamandla. Ilamandla kodwa abantu behola malini, ilamandla izinto ziyimalini ezitolo, ilamandla ezibhedlela abantu bebhadala malini, ilamandla amagesi eyimalini, yizinto okumele zikhangele zona lezo, ilamandla abantu bevele behola malini. Kumele ukhompele ukhangele ama-services, ukhangele ama-basic commodities, ukhangele lama-salaries abantu ukuthi bahola malini. Ase kukhuluma nje utshaya iganga njengalokho kwenziwe ngumnangagwa.